sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 22 Mpalakazi 2020 ngu-Prophet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
siyagcizelela ukuthi lapho kubuthana khona abantu abaningi, abantu bafafazwe lokho esikufaka ezandleni, singabambi amakhala, singabambi amehlo, njalo siphinde sigeze izandla. Kuqakathekile kakhulu konke lokho imilayo esayifundiswayo ngabezempilakahle.
Ingcwethi zezempilakahle zithi ukuqonga kwenani labafunyanwa bele coronavirus ikakhulu kobulawayo kungabe kubangelwa ludubo lokuswelakala kwamanzi. Lenani elikhulu labantu abaphindela eZimbabwe kungekho emthethweni bengahlelwanga igcikwane leli.
Into eqakathekileyo yukuthi abantwana labo abasakhulayo bakwazi ukwenzekala ngesikhathi segugurawundi, bangaze bathatheka ngokucelebrate i-unit accord, kodwa bangene esililweni ngokuba lusuku lokulila, lusuku lokukhumbula abafayo labaphilayo abalimalayo.
Namhlanje kunanzwa usuku lokumanyana ole-Unit Day. Iningi labantu bemhlubulweni uMandebeleni lasenkabazwe besithi ababoni okuhle kokujabulela ngalolu suku ngaphandle kokukhunjuzwa ubuhlungu bombhuqazi wegugurawundi. Usemele ukugcotshwa kuba ngumongameli welemelika webandla lamademokrathi uMnumzana Joe Biden. Izolo uhlatshwe ijekiseli elitsha lokuvikela i-coronavirus ele-vaccine phambi kwehlekana labantu njalo kuphuma kumabona kude ilizwe lonke. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhuhlane owe-COVID-19 ubulele abantu ababili bakobulawayo izolo. Okuhle kwakhuphula inani lasebebulewe yilo mkhuhlane. Lokhu wahlasela eZimbabwe ngombimbitho kwaba ngamakhulu amathathu alamashumi amabili lambili, 322. Sebezinkulungwane phose ezimbili, 1988, abagulayo ngalo mkhuhlane. Phakathi kwabazinkulungwane ezedlula ezilishumi lanye, 12,422, asebehloliwe bafunyanwa belegciwane leli. Lokhu laqala ukuhlasela elizweni. Abasinde kulo mkhuhlane sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi, 10,112, labulala abangamakhulu edlula amathathu, 322. Ezwekazi le-Afrika kutholakale abantu abedlula izigidi ezimbili lengxenye, 2.5 million bele COVID-19. Yabulala inkulungwane ezingamashumi phose ayisithupha, 59,354. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi phose athobamnembili, 77.5 million abahlaselwe ligciwane leli, labulala phose izigidi ezimbili, 1.7 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele asebeyizigidi ezedlula ezithoba minembili, 18.1 million. Yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu, 319,466. Kunjalo nje ingcwethi zezempilakahle zithi ukuqonga kwenani labafunyanwa bele coronavirus ikakhulu kobulawayo lemhlubulweni wonke nje weMandebeleni kungabe kubangelwa ludubo lokuswelakala kwamanzi. Lenani elikhulu labantu abaphindela eZimbabwe okungekho emthethweni bengahlolwanga igciwane leli. Loba kunjalo izakhamizi zakobulawayo zikhuthazwa ukuqhubekela phambili zihlonipha iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19 ikakhulu ngekhefu leli lekhisimusi lapho abantu abaningi bezahlangana lemuli, izihlobo labangane. Kunje i-COVID-19 isibulele abantu phose yamashumi ayisishiyagalolunye, 89 kobulawayo. UMike Gobe we-Studio 7 uxoxele uNkosazana Perseverance Nyathi wenhlanganiso yezakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association ngodaba lokumemetheka kwe-COVID-19 kuleli dolobho lakulo mhlubulo.
ngithanda ukugcizelela ukubana abantu mele siphile sigqoke ama mask mele sigcizelele lokho kwakhulunywa ngabezempila kahle I social distance ukugqoka ama mask njalo siyagcizelela ukuthi lapho kubuthana khona abantu abaningi abantu bafafazwe lokho sikufaka ezandleni singabambi amakhala singabambi amehlo njalo siphinde sigeze izandla kuqakathekile kakhulu konke lokho imlayo esayifundiswayo ngabezempila kahle
Manyathi siyezwa izakhamizi sithi bakhathazekile ngodubo lokuswelakala kwamanzi kuphinde kube nzima ukuthi bahloniphe imithetho ekhona ejonge ukuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ngenxa yokuthi abayenelisi ukugeza izandla bona bengelamanzi ukubona njani lokho
Ngiyabonga njalo izakhamizi zikhathazekile kakhulukazi ngenxa yokuthi amanzi aseligolide amanzi abuya mhlawumbe kanye ngeviki kwezinye insuku ayeqe kuze kube ngamaviki amabili ngalesi sikhathi umkhuhlane lo mawuthe wamemetheka kangaka siyasifise siyasicela ukubana usithi council ungenele unikeze abantu amanzi siyabonga ngoba kule senzo sithe sizayenzakala abathe basitshela sona ukuthi bazavulela abantu amanzi njoba kuyisikhaleli ukubana isikhathi sekhisimusi njalo besicela siqhuquzela njalo kusithi council ukubana amanzi bawalethe njengokuchokwabo
nangu khisimusi sefikile lapho abantu bathanda ukuhlangana ngezihlobo labangani bethakazelela lelikhefu ingcwethi kwezempila kahle zithi abafisa ukwenza khonoko bengaqhubekela phambili kodwa kumele bengakhohle ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 usakhona abantu kumele baqhubekele phambili ngokuhlonipha imithetho ekhona ejonge ukuvikela ukumemetheka kwalomkhuhlane ukubona njani lokho
ukubuthana ngesikhathi sekhefu kuwumkhuba wethu tizabantu abamnyama njalo siyasinanzelela ukubana injiva ziyasuka eSouth Africa labanye bahlala emazweni aphetsheya babuya bezovakatshela izihlobo zabo kodwa ngalesi sikhathi abantu bakithi besicela sinanzelele siqhuquzela njalo ukubana sifake ama-mask siyenze social distance lokugeza izandla yebo ye akujwayelekalanga ukuthi abantu bangahlangani njalo lokuvimbela abantu ukuthi bangahlangani into enzima kakhulu kodwa siyasicela ukubana nxa abantu behlangana bakhangelisise inani labo ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo siwunqobe yikho esikucelayo lathi njengenhlanganiso ukubana kuyisikhathi sekhisimusi kuyisikhathi sekhefu abantu befisa ukuya emakhaya befisa ukuthokoza labangane lezihlobo ukuthi bafake ama-mask bagqoke ama-mask bayenze i-social distance lokugeza izandla lokho esikugqugquzela kakhulu khona lokho
fosela amazwi akho okugcina kubalaleli ikakhulukazi abayizakhamizi zakoBulawayo
ngithanda ukubonga njalo ngiphosa amazwi ami okugcina ukubana njengabantu bakoBulawayo asithandaneni sizame ukuvikela abanye izihlobo labangane ukwenza ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki sizame ngazo zonke indlela okungaminyani lapho kuhlangana khona abantu abaningi kuma-supermarket indawo ezingathi ziyaphithizela kakhulu njalo sifake ama-mask sigqoke ama-mask sigeze izandla njengoba usithi council sesithembise ukuthi hhayi amanzi azavulwa ezimpompini siyakubonga khonokho njalo-ke okokugcina asithandaneni bantu bakoBulawayo cabangela mina cabangela lawe
unkosazana perseverance nyathi ngowenhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa lomike obe we-studio 7 ecingweni ekoBulawayo AbeZimbabwe bananze usuku lokulotshwa kwesivumelwano sokuthula eseUnity Accord. Lesi sivumelwano salotshwa eminyakeni engamashumi amathathu lantathu edluleyo, 33, phakathi kwamabandla ezombusazwe ayelwisana ngaleso sikhathi. Elalikhokhelwa ngomoyi uDr. Joshua Mqabuko Nkomo, LAPF Zapo, lelezanu elalikhokhelwa ngomoyi uMnumzana Robert Mugabe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Embikweni wakhe awethulele uZulu ukunanza lolu suku, uMnangagwa ukhuthaze njalo ukuqakathekiswa kwalo.
Peace building, conflict resolution and management must remain a binding feature
Ukuthi ngendlela zokuxazulula inkinga kumele kube isona siqoqela enhlelweni zethu zokuthuthukisa isizwe. Sifunde ukukhulumisana lapho sisehlukana ngemibono. Uhulumende wami uzimisele ukuqhuba inhlelo zokupholisa amanxeba alabo abaphanganiselwa esikhathini sangemuva.
To bring about healing and the closure.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPitule Maphosa uthi akula kuthula okwalethwa isivumelwano seunit accord.
Kwaku senza esingathi ceasefire kusayinwa idokumenti eyavumela izano ukuthi ime ngokubulala abantu eyayikuyenza kwele Matabeleland lase Midlands. Into esiyangisayo kakhulu njalo iyasenza sibe lokuthukuthela okuningi kakhulu ikakhulu njengezaphu ukuthi ukubulawa kwabantu langokuthathelwa amalungelo okwenza ibandla lezaphu bayakuthakazelela bethi iunity akuzona iunity.
Kwasekelwa ngomunye wabalwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra umnumzana Ngqobizitha Khumalo oseyisikhulumeli sebandla le People's Democratic Party PDP elikhokhelwa ngunkosikazi Lucia Mathibenga.
Ngaba nebhuku likababa uNkomo elithi lona The Story of My Life. Uzabona ukuthi izano yaqalisa impi 1980 ngabomu. Yaba iprovocation yaleyo mpi ngabomu. Izidinga ukuthi abantu bezimathebeland babethwe. Iopposition ivethwe iqine ivuma ukuthi imanyane le ZANU-PF. Wathemeza amabutho indlela yempi lapho kwakufunakala nje ukukhulumelana kwamabandla ezontangazo.
Okugcizelelwe ngenye ingcwethi kwezombusazwe lokulwela ilungelo loluntu umnumzana Ndaniso Mpande waseGwanda othi abantu beZimbabwe kabamanyananga.
Njalo akuthembisa ukuthi kungkhona maduze nangokwenza kwezano PF kungaba khona ukumanyana okungaba khona akuthimbisi. Njalo mihla ngemihla kulokho kutshengisa ukuthi kungkhona abantu beZimbabwe bazahlala bedabukene. Njalo kuba khona izinto ezithile ezenzakalayo ezivuselela amanxeba ezifana nalelo lilanga lamhla ka 22 December kulusuku oluvuselela amanxeba ombuqazwe. Akula ukuthembisayo ukuthi kungkhona kungaba khona ukumanyana kuleli lizwe.
Laloba umnankagwa ethethe leli thuba ukukhuthaza uZulu ukulondoloza lumanyano athi yiwo owaletha ukuthula lokuzinza okuselizweni okwamanje. Kulabantu abaningi abathi lolu suku luyisikhumbuzo senhlungu abadlula kizo ngesikhathi sombhuqazwe weGukurahundi lapho kwabulawa khona inkulungwane lenkulungwane zabantu bemhlubulweni weMandebeleni lenkabazwe okwazala lesi sivumelwano seUnity Accord mhla ka 22 Mpalakazi 1987. Iningi lithi uNkomo wabanjwa ngamandla ukuloba lesi sivumelwano esebona ukuba abantu bayaphela kodwa abanye njalo bemsola ukuthi wathengisa ngabe uZulu waqinisela walwisa engxenye ngabe umthwakazi uyazibusa okwamanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Namhlanje kunanzwa usuku lokumanyana olweUnity Day iningi labantu bemhlubulweni weMandebeleni lasenkabazwe bathi ababoni okuhle kokujabulela ngalolu suku ngaphandle kokukhunjuzwa ubuhlungu bombhuqazo weGukurahundi ngoba kunje lomhlubulo lokungananzwa kwezentuthuko. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba.
UZulu wakobulawayo ube lombuthano namhlanje wesikhumbuzo sobuhlungu obehlela abantu bemhlubulweni weMandebeleni ilizwe lisanda kuthola uzibuse. Umbuthano lo owenzelwe eFidelity kobulawayo uqoqwe ngabenhlanganiso yebhethu likaZulu bemanyene labezaphu lamalunga abalwa impi yenkululeko bekuvuyo leZibra ngenhloso yokukhumbula abatshabalala ngesikhathi sombhuqazo weGukurahundi. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association, INACORA, uthi kuqakathekile ukulondoloza imbali yokwenzakalayo ngesikhathi sombhuqazwe.
Into eqakathekileyo ukuthi abantwana labo abasakhulayo bakwazi ukwenzekala ngesikhathi seGukurahundi bangaze bathatheka ngokuselebrate i-Unity Accord. kodwa bangena esililweni ngokuba lusuku lokulila, lusuku lokukhumbula abafayo labaphilayo abalimalayo, lusuku lokuthi labo abalimalayo ama victims lama survivors yiwafanele enze izinqumo zokuthi kulungiswe njani, kungenziwa nguhulumende kodwa kwenziwe yilabo abadlila phakathi kobunzima bona lofa.
Umnumzana Malaki Nkomo, olilunga lezanu PF kobulawayo, upha umbono wakhe ngosuku lwe Unity Day.
Umhla ka 22 December lilanga iqhathe kakhulu, ikakhulu usapho lweZimbabwe sikhalela ukuthi kulapho inkokheli zethu ezimbili ezaziqhathile. Leso sikhathi ubaba uMoyi uJoshua Mqabu Nkomo, lo the late futhi ubaba uRobert Gabriel Mkabi, abahlanganisa amabandla omabili iPF zapho lezani PF ukuthi kube into eyinye. Singananzela ukuthi lapha kubuya iUnity wasongane kulokuxabana elizweni ngalokho ukubambana kwabantu kumbe ukubambana kwenkokheli lalawo mabandla kwenza ukuthi kube lokuthula eZimbabwe. Sinanzelela ukuthi kwasongane kulokuxokozela songasakhanya ukuthi kuyini ukuthi abantu bayangaphi empilweni. Siyalibongela leli langa ngoba selisenza ukuthi wonke umuntu azizwe ehamba ekhululekile eZimbabwe, ungasela ukuthi ukhangela ukuthi lo uyilokho.
Umnumzana Greta Sibanda, ongumgcini sihlalo wevuselela Restore umhlanhlandlela, uthi abantu kumele bengabandlululwa.
Injongo Unity Accord, Unity Day ibaluleke kakhulu ngoba kuyadingakala ukuthi abantu babambane. Kodwa eqinisweni ukuthi khona abantu babambene yini, uhulumende okhona kumele ukuthi abone ukuthi khona injongo Unity Day iyafezwa, abantu bathole amathuba alinganayo, abantu bathole imisebenzi ngokulinganayo, aba i-development ibe khona ngokulinganayo. Le yiyo injongo e-Unity Accord. Ngaphandle kwalokho kuba nzima ukuthi Unity Accord ibe into eyamukelekileyo esizweni. Yikho ke ama authority kaluze khona.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo oyinhlanganiso yebhethu likaZulu uthi lokhu kuqakathekile kulabo abasindayo kumbhuqazwe.
Kulusizi ukuthi umbulali nguye osedetermina ukuthi kuthiwe lilanga lokubambanisa abantu, lilanga lokumiswa ukubulawa kwabantu. Njalo ngibona ngazathi asitolanga lokucelebrate, but lilanga lesikhumbuzo, lilanga losizi eliyakhelwe ngegazi labantu. So kimi lilanga eliqakathekile la kubanye abantu, kodwa esikufisayo ukuthi ilanga leli kalibekwe ngendlela eyiyo ukuze wonke umuntu ebekwazi ukuthi iZimbabwe imbali yayo ngemva kwenkululeko kwenzakaleni. Ngoba ungabala even lokwavunyelwa nayo, kuyavunyelwana ukuthi bayazikhomitha ukumnisa uDlakela, akuzange kwaba noDlakela kwaba nokubulawa kwabantu. So mbona ngazathi kulama terms ombulali ngoba welamani.
Umongameli Emerson Mnangagwa wethule amazwi ngokuqakatheka kosuku lolu olweUnity Day eHarare namhlanje, ekhuthaza ukulondolozwa kokuthula okwatholakala ngokulotshwa kwesivumelwano phakathi kwebandla le-PF zaphu lelezanu PF. Ukhuthaze njalo uZulu ukuba ukubambana lokuthula kufanele kube luphawu lezizalwane zeZimbabwe. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ziveza imibono ehlukileyo izizalwane zeZimbabwe ngosuku lweUnity Day. Iningi lithi linanza lelilanga ngobuhlungu bezinga laphezulu lonyaka phansi kombuso kamongameli Emerson Mnangagwa ngasikhathi sinye zimelana lobhubhano lwe-COVID-19. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Osakhulayo wakobulawayo uMikhaya Ndiweni uthi iUnity Day lilanga elibuhlungu empilweni zabanengi.
Ilanga elibuhlungu kakhulu leli nxa sikhangele umhlukulo wabantu ababona umbhuqazwe kakhulukazi bekhala ngokuthi bona nxa kufika leli langa bazobuhlungu. Abakukhalayo ukuthi ngabe leli langa lawe langa lesikhumbuzo than ukuthokoza kwelanga lokukhalanga lokulila. Abadala nxa uhamba emalokitshini ukukhuluma labo nemakhaya bawutshela ukuthi bazobuhlungu kakhulu nxa abantu begida ngaleli langa bona basezobuhlungu. Ngabe kuyalungiswa ukuthi abantu bakhale kube ilanga lesikhumbuzo elizangena kumbali yelizwe leli kusizukulwane esizayo, kube yinto eyaziwayo ukuthi leli langa likhumbuza abantu isikhathi esibuhlungu esinzima.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kulusizi ngoba umbuso okhona manje uyenga abantu.
kulusizi ukubana ilanga leli lalohulumeni okhona lowo osehwesi ukudlula lona okhona ngoba unikeza ama-victims ithemba elingekho wenza ngani uyalungisa yena edilisa so mbona ngazathi kathesi sokuluhlupho yokuthi kuyathiwa sokulungisa indawo yombhoxazo kodwa ungahlala phansi ukuthi ilungiswa njani uzathola ukuthi akula nto eyenziwayo kodwa uqila ama-victims eqile lo mhlaba ukuze at the end of the day kuthweni kuthiwe konke kwalungiswa uma esinc ngabe useqalise ngokuthi hhayi ilanga leli lilanga elazalwa ngokufa kwabantu sifuna ukuthi njengohulumende abantu bezimbabwe bonke across the political divide across the tribal divide belazi ngokunjalo kodwa yena olokhu eqine esithi unity day ezifu kulabantu ababe-divided umbena sebe-united
omunye njalo olwela amalungelo oluntu umnumzana efincube uthi i-unity day ayina okuhle emkhumbuza ngakho
akula unity accord eloncedo ebantwini abantu bafuna ukudla bafuna impuphu bafuna i-end to i-oppression human rights violations bafuna i-democracy bafuna ukhetho olukhululekileyo indaba ye-unity vele kayikho ku-agenda yabantu i-agenda yokudla lokuphila kahle lokuphila ngendlela esemthethweni ehloniphe i-constitution
owasila kumbhuqazo wegugurawundi eyadala i-unity accord unkosikazi Thokozile Mpofu uthi kuyize konke okwenziwa nguhulumende uma bona abasindayo bengaphatheki kunhlelo zokukhumisana umlotha
please kumele kube yithi abaphathekayo ezintweni zonezi sibe yithi esizikhulumelayo sibe yithi esidinga loloncedo nxa kuyikuthi kuloncedo singakhulunyelwa ngabanye abantu abazibhileleyo ngobulima bethu ngokulimala kwethu thina kube yithi esibamgoka bakhonya abanye bethu abalimalayo abanelisayo ukwenza thina sanelise lathi ukukhuluma noma singasanelisa sehluleke ukukhuluma nothing for us without us kumele thina lathi singakhulunyelwa ngumuntu ozikholiselayo ozijabulelayo ongazange akubona ozwa besithi kule nto kuthiwa igugurawundi kanti bakhona abaphatheka phakathi sicela ukuthi lanxa ihulumende isithi izala lolu hlelo kayize kungabantu abaphathekayo ekulimaleni abaphathekayo phakathi kwayo leyo gugurawundi hatshi umuntu from Norway
osakhulayo wakobulawayo uthandanani mkandla uthi lilanga elibuhlungu ngoba walahlekelwa yizihlobo
lilanga elibuhlungu kakhulu ngoba izihlobo labangani balahlekelana namhlanje so lilanga vele hayi lingachiphanga
izimbabwe inanza i-unity day namhlanje kodwa abantu benkabazwe lemandebeleni besithi likhefu nje elingatsho lutho kubo belokudana okukhulu ngoba ngaphandle kokumisa ukubulawa abantu mahlayana akula okuhle okuthe kwalethelwa uZulu kulomhlubulo kulokuncindezelwa njalo kungela ntuthuko nxa kuqathaniswa lezinye izigaba zelizwe iningi labantu bathi abakukhalelayo ukuthi abakahulumende bavume ukuthi kwenziwa iphutha njalo baxolise njalo kube nenhlelo ezilesithunzi zokunanza labo ababulawa ngesihluku kugugurawundi umongameli Emmerson Qambu Mnangagwa wethule amazwi wokunanza lolu suku lapho ekhuthaza uZulu waseZimbabwe ukuthi alondoloze iziqondiso zokuthula zesivumelwano se-Unity Accord. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sokusidlwe kuningi labantu ukuthi uluhlu lokubuthanisa imali yokubhadalela indleko zikahulumende olwebhajethi. Umphathi Ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ukhweze imithelo ngesilinganiso esiphezulu kakhulu. Eyomnyaka ozayo ibhajethi ibambanisa abangaqhatshwanga abazisebenzayo ukuthi babhadale labo imithelo lapho abakhangelelwe ukuhlawula inkulungwane ezimbili lengxenye zamadola 2500 abagoqela abalungisa inwele abathengisa utshwala kuzamele bahlawule imithelo wenkulungwane ezilishumi 10,000 ngenyanga abaphila ngokuthenga lokuthengisa bechapha umngcele kuzamele bahlawule isilinganiso sokulishumi ekhulwini senzuzo yabo abanye njalo abazabhataliswa umthelo we-taxi ngabezimota ezithwala uZulu zemichova amabhasi lamakhombi Imithelo le ibikwa ilakho ukuhlawulwa ngedola leZimbabwe loba elemelika. Izakhamizi zakoBulawayo zihlaba omkhulu umkhosi ngomumo wemigwaqo esigugudekile. Sekugcwele amagodi godi ndawana yonke. Izakhamizi zileza lezi lidolobho zithi uma lo mumo ungasalungisiswanga ngokuphangisa kuzadala ingozi eziningi zomgwaqo, ikakhulu khathesi ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umeya wakoBulawayo uKhansila Solomon Mguni utshele umhlangano wamakhansila ukuthi laloba besamukela ngenjabulo ukuna kwezulu lonyaka, lokhu sokudale udubo lokonakala kwemigwaqo engasahambeki. Ngakho kuyadingeka ukuthi ikhansili ikwenze kube mqoka enhlelweni zayo. Umnumzana Tinashe Nare, umtshayeli womtshova osebenzela koBulawayo, ngomunye wabakhalaza ngesimo semigwaqo.
Imigwaqo yethu simibi kakhulu, especially khonapha koBulawayo. Sokusenza ukuthi kube lama-accidents amaningi, amaphotholo agcwele kunye ongayenziwe, and imigwaqo lokhu iqhubeka ikrekha ngalesi sikhathi sezulu. Ungakhangela nxa usuka even ngomgwaqo lo usuka eBellevue Land Road ungena etown dlule eDunnington Police laphana usuya ngena etown, zithe zitshani izimoto, umgwaqo suqhelile wavuleka, sokungamaphotholo wodwa. Sengicabanga ukuthi isikhathi ukuthi abaphathi besikhansili bekukhonside ukuthi be-allocate imali be-prioritize kulungisa imigwaqo, ngoba imiphefumulo eminingi izalahleka ngenxa yemigwaqo yethu emibi.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Dalubuhle Sitshela othi sekugcwele amadamu emgwaqweni.
Amaphotholo asekhona emgwaqweni ngathi sedlulisa amalawulo, ngoba sokungamagodi amadamu abegcwele emgwaqweni, sokuyingozi ebantwini bonke abanikazi bezimota labantu ababezihambela nje. Ngoba uzathi bona umtshayeli uyathi zama ukufika amagodi lawa ibe sephuma emgwaqweni kumbe besengena emgwaqweni wemoto ezimlandayo, okuba yingozi kakhulu ebantwini abasebenzisa imigwaqo. Ngoba nxa umuntu engananzelelanga uyagcina mhlawumbe usugudle imoto yomunye umuntu kumbe usutshaye umuntu, zama ukuthi uvike ingozi yamaphotholo lawa.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso ebona ngamalungelo ezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, uthi bona bazimisele ukusebenzisana lomansipala.
Well, siyananzelela ukuthi imigwaqo kwalesi sikhathi eminingi mibi, kulamagodi ayisabekayo, and siyananzelela ukuthi ngenxa yokuna kwezulu kukhanya ungathi ikhansi layo ilobunzima iyehluleka ukuthi yenzeni. Kodwa ingxenye okungancedisekayo ukuthi siyananzela ezinye izakhamizi sezizaphuma lazo zazama ukuzidingela indlela zokuthi zincede ukuthi imigwaqo ibe ngcono, but uhluphe silinanzela izakhamizi ziyathatha inhlabathi enye engaqedakaliyo yaliyanitshela zifake emgwaqweni. Engxenye esingakwenza kathesi ukuthi sicele ukuthi ikhansili isebenzele izakhamizi, ikhansila ithathe inhlabathi leyana e-right gravel eqondileyo, bahambe beyibutheya duyanda lapho okulamaphotholo khona, izakhamizi zizimise ukuthi zithathe leyo lokhu zaziyifaka emgwaqweni.
Kunjalo nje umphathintambo wedolobho lakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube wethekelele imuli zeCowdrey Park lamuhla ebezingene amanzi ngesikhathi lesi sezulu zatoda.
Sihambile ukuthi nxa uhambela into enganje ukuthi uthi ngihambe kuhle, but otherwise sifikile sibonile isituation ayinhle, ayifuna ukuthi ibe attended to, and as a government we are trying to assist the best way we can ukwenzela ukuthi abantu ama-residents ukuphumula ngesikhathi sekhefuli. Ngabe kungaba nendlela nje ebesingaba able to improvise ukwenzela ukuthi ngesikhathi lekhisimusi kubethe umoya, zame ukuthi bedlale bephakathi kwamanzi anjani.
Izakhamuzi zakoBulawayo zikhala njalo ngokuthi phakathi kwenkinga zonke lezi, ikhansile yaleli dolobho yethule isaziso sokukhuphula inhlawulo zemithelo. Ngimele Studio 7 ikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Osemele ukugcotshwa ukuba ngumongameli welemelika webandla lamademokrats umnumzana Joe Biden unqobe umongameli Donald Trump webandla lama-Republicans kukhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo kaLwezi. Izolo uhlatshwe ijekiseni elitsha lokuvikela i-coronavirus phambi kwehlekana labantu njalo kuphuma lawomabona kude ilizwe lonke. UBiden wenze lokhu phansi kwenhlelo zakhe zokuletha ithemba kuZulu waseMelika ongabe ethandabuza ukuhlatshwa leli jekiseni esisabela ukubana lingaphambanisa okunye emzimbeni. Ikhuthaza abantu ukuba bengesabi njalo bathembe ingcwadi zesayensi ezilungise leli jekiseni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo. Praxedes Jeremiah.